endabeni zethu lamhlanje amalunga edalile parliamente akhalala umsebenzi esithi afuna imali yonke yama allowances ukubumba imanyano eminingi yamabandla aphikisa uhulumende weZimbabwe kumangalisa uZulu. Abantu abaningi abahlala ezabelweni zeMatabeleland kubika ukuthi bahluleka ukuthathela abantwana incwadi zokuzalwa ngenxa yokungavezeli abalungisa lokhu incwadi ezifunakalayo. Isigodlo seMelika eZimbabwe sinika iLupane Women's Development Trust inkulungwane ezilikhulu zamadola, $100,000. Kuhlelo Zimbabwe Today, asixoxeni lamhla lilanga lokubingelela isihlobo labangani. Kuhlelo Woza Woza Friday, sixoxa lamalunga eqembu le-Achoose. Ku-Live Talk lamhla sixoxa ngokubhidlika kwezempilakahle eZimbabwe ngesikhathi uMongameli Robert Mugabe esekhethwe ukuthi abe ngusomlomo womhlaba wonke jikelele ozakhuthaza ukulwisana le mikhuhlane enjengemvukuzane le-diabetes. Thumelani imilayezelo yenu ku-WhatsApp kunombolo yethu ethi 001-202-465-0318 kumbe enkundleni yebelenjini yokuzilibazisa kukhasi lethu ele-VOA Ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama kumagagasi athi 909 AM, 4930-6065-15460 laku-13860 kHz ku-shortwave. Lingakhohlwa ukuthi ku-WhatsApp la ku-Facebook ku-VOA Ndebele.